Kwizika disendaba ku VOA indebele.
Alithona njani izulukandaba? Olamukela ku Studio 7 omgcibelo mhla ka 23 Mphalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngumkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwengwa njengomunye wabasekeli bakhe kunye lomnumzana Kembo Mohadi. Ukuhamba esibhedlela njengomuntu mathupha ukwenziwe ngumongameli kuthiya abanye bezibuza ukuthi inyathelo lakhe leli lihle na.
Ngingazi laphambilini kodwa leli nyathelo alezileyo utshengise ukukhula, utshengise ukuthi ulozwela ebantwini, utshengise ukuthi kafuna ukuzibonakalisa ukuthi ungubani.
Inhlanganiso yabo semabhizimusi ithi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubangelwa ukukhuphuka kwendleko yamafutha epetulo kanye lokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe.
Yananzela ukuthi intengo zempahla ziyachanza ziyaphezulu. Ifuel icansile ngamasenti athile mandongana likhweza ifuel sikhweza yonke into. Ungangena ezitolo lapha kungamagrocery abothukela abantu bakhwezile between 10 cents and 20 cents endawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngumkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwengwa njengomunye wabasekeli bakhe kunye lomnumzana Kembo Mohadi. Ababili laba bakhethwe ukuba ngabasekeli bakaMnangagwa kubandla lezanu PF okutsho ukuthi baza kuba ngabasekeli bakamongameli welizwe. UMohadi nguye ozamela icelela labo ababe kubandla le-PF ZAPU njengalokhu okuthiwe isivumelwano somanyano wezanu le-PF ZAPU. Sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ecingweni. Ngiyakwamukela uhlelo umnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah, mnumzana Ndlovu, sekuze kwenzakala ngemva kwesikhathi abantu belokhu bethandabuza ukubana kanti ngobani abazaba ngabasekeli bakamongameli. Ubone njani, ukuzwe njani wena lokhu amagama ababili la?
Hayi, mina singathi sithi sekuze kwenzakala but abaningi bebevele bebekhangele ukuthi kuzenziwa njalo ngoba iscript ekaMnangagwa nabo bonke abasebenze naye ikhiye kulabo ababonayo ukuthi bazama ukwenzani. Sebefaka ibutho kupolitics, sebefaka amasosha kupolitics. So after a separation now between the military and then the diplomatic. So for abantu abaningi ababevele bebafeyile bazama ukwenzani, bebekwazi ukuthi lokhu yikho kuzokwenzakala. So mina ngibangalanga into ekuphele engikhathazayo ukuthi siyaphambili amabutho asezama ukusithathela ilungelo lokukhetha ngalokhu abakwiza ngesilungu bethu yi-democracy. Bafuna ukusithungela empilweni zethu ngokuhlakanipha kwabo isibutho ezinye indlela ku-governance yelizwe and bona baphethe izibhamu. So akukho lula ukuthi noma ungazi uvote manje usithi uvotela lo munye ongasiwo butho khona bephethe izibhamu uphumelela njani ekuthini khona bakunikeza ilizwe manje ukuthi uwinile ngama-election. So it renders kwenza i-election nje ibe yikudlala and kuyethusa abantu ngoba abantu abaningi bakubona ukuthi yikho bazama ukukwenza but bevota bethukile ukuthi bazosinikeza yini power if singavotela omunye umuntu ongasiwo bona.
Ye kodwa-ke nxa sikhangele besibona abanye kade besithi bona kuzakhethwa omunye, kumele kukhethwe omunye abe ngowesifazane, kodwa siyabona ukubana ungakhangela konke loluhlu lwakhe lwe-cabinet ngabantu besilisa, ukubona njani wena khona?
Njengathi ngitoza lomunye umfowethu ngathi mina ungathola ungathi uhambe uthole ngaphansi kwesitatha sepintisi kunama-orange ayisikuthi yipinti sewazelele vela angikhangelelanga under any circumstances ukuthi le i-government esinayo izale khonokho esikubhekeleyo okunjengokuthi bafaka abantu besifazane ungathola bekhona yende yabanjengabo overmtuthautsese yimisteki nje ayisiko ukuthi yibo bakuzeleyo intentionally ngenxa yenhliziyo zabo kwenzakele nje ngoba lo muntu perhaps umngani wabo or into enjengayena leyo they can't angeke bekhone vele ukwenza into efunwa ngabantu isotha lenza into efunwa ngabantu isotha alisebenzi ngedemocracy isotha lisebenza ngecommand that's why negama labo liyafika you know basebenza amabala yalawa njengabocommand basebenza nge-instruction kungathiwa dubula badubula abasebenzi ngezifiso zabantu they work according to instruction so vele lokho singakukhangeleli yikho kufuze ukuthi abantu bacabange manje ukuthi how do we set ourselves free as a country from evolved necatch yamabutho asekhethi ilizwe bayenza ikhulu not only against Robert Mugabe ikhulu is against the people of Zimbabwe and their wishes the soldiers have taken over political office how do you replace them how do you remove them they say it's back that's the biggest challenge esifese wonke umuntu nje othi yena ukupolitics ufuna ukuopposa sokufuze babuye drawing board bezibuza ukuthi thatha over njani amandla aphethe ngomuntu olesibhamu omama bebezeuthi bezilibharetha manje bethatha isifarawa bethotha something as women kuze bazibuza ukuthi bazokwenza njani njengoba amasosha esethethe ilizwe ephethe isibhamu
ye manje nxa sikhangele kucele le PF zaphu lapha siyabona ukubana umnumzana Mohadi engaba emele bona bezaphu kodwa nxa sikhangele ke la khonoku nje ukuthi uvela esigabeni semandebeleni kungakusichoni
akusatsho lutho lokho mnumzana sokuyikwenzela nje ukuphila abantu izinto lezi azisatsho lutho isotha njengoba ngithilo maselibuzi selisenzela nje ukuliziyaniyakuthabisa uyabona ma ukhangela imatshi eyenziwa ngabantu bematshi akhensa umgaba babaphila benzingani sebebakhulula selingabusa manje khululekani fumani lidlale phandle njengoba leyani umdala esasidlala singabantwana okuthiwa abantwanantwana wazane ekhaya babuza lithi sesaba bethi besaba lethi saba izilwane bese zaphela zathi gu lithi yakhithima lingena izilwane zankhona zikhona phakathi seziqala ukulibamba manje selizilibamba kuphuma laba banamandla kuphela yikho kwenziwe ngamasosha amasosha ayatshela abantu bezimbabwe wathi bantwana bantwana wozane ekhaya abantwana baphuma manje bayaqala ukubabamba njengoba nje ngisithi so even lo Mhadi into nje yokwenzela ukukhava ukuthi kuthiwe silokhu sisalandela i-constitution yezaphu lezami but iqiniso yokuthi akusekho lokho abangani lapha igroup yabangani I can now predict ngingasomprofeti ne ngikutshela ukuthi abalaba bahlangene bavumelana batshela usibanda ukuthi sibanda njengobani usungikhobanda we-army kanje umnawa ngamaye phuma kungena ukuthi wengawona uba ngu-deputy ma u-deputy uthi wenge sengu-president angaphuma wona ungena ube ngu-president baqhilane batsho njalo yiko bafuna ukukwenza manje so but you know what I'm talking about
ye hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi sibongile kakhulu mnumzana
ngiyabonga kakhulu
namba okay alo ke ngumnumzana Bheki Lizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungulayo zombusazwe besixoxa la ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuhamba isibhedlela njengomuntu mathupha ukwenziwe ngumkamongameli kuthiye abanye bezibuza ukuthi inyathelo lakhe leli lihle na. Unkosikazi Auxillia Mnangagwa uzihambele esibhedlela lesi wafika wacela ukwelatshwa kodwa waqala wambuluzelwa andubana alotshelwe izikhalazo zakhe ephetsheni nje elingatsho lutho. Ngemva kwalokho wasesazisa abongi ukuthi ungubani. Abanye bayalisola leli nyathelo besithi kanti vele ubengaphi sonke isikhathi usezodinga usekelo lokuthi umkakhe avotelwe kukhetho oluzayo kuphela na. Kodwa abanye abafana loqoqa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu bathi leli nyathelo lihle kakhulu.
Ngibone ngathi khetha inyathelo elilungileyo ngoba uyakwazi ukuthi abantu bayaphrithenda nxakubuya umuntu ungabuthiseda kakhuluma ukuthi uyabula bayayenza izinto abavele bengazenzi. Ngiyambona ngathi wenze kuhle kakhulu ukuthi abone ngoba nxa abantu bekhuluma abantu babakhulu and abantu bona abantu ukuthi bayazivikela bethi thina siyasebenza asimanga akusiqiniso khona okukhulunywa ngabantu nendlela esiphatha ngayo izigulane ihle kakhulu kube kanti asiqiniso. Ngibona ngathi i-chatting yakhe lelihle kakhulu ukuthi azibonele sengathi noma bebuzwa abantu bekhuluma izinto yakhe kube lobufakazi bokuthi liqiniso sibilikwenzakala izinto bayazenza.
Ngezinye indlela kuthi ukuthi umbona engumama olungileyo yini owenza umsebenzi ka-first lady ongafani lalo amela mani?
Ngingazi ngaphambili kodwa leli nyathela alezileyo uwe utshengise ukukhula utshengise ukuthi unozwela ebantwini utshengise ukuthi kafuna ukuzibonakalisa ukuthi ungubani ngoba vele ungawumkhokheli kumele uzehlise utshengise ukuthi ungumama wesizwe akhulu uziphathe engathi kuthiwa umuntulwana ophunga ujoji endlini wafunteni. So mina okwakathesi sibili ngibone ngathi ube nomehluko umama lwane omunye esimaziyo uphumile.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu oxoxa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Retailers Association of Zimbabwe ithi ukuqonga kwentengo yempahla elizweni kubangelwa ukukhuphuka kwendleko yamafutha epetulo kanye lokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency. Ngakho uhlupho lolu alisoze luphele kungalungisiswanga imbangela yazo. Ekhuluma le-Studio 7 lamhla umgcinihlalo walinhlanganiso umnumzana Danford Mutashu uthi ezinye impahla okungamelanga zidule ezigoqela inyama baziwoda phandle kwelizwe okubangela ukuthi intengo yazo ikhuphuke. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okubhekane lezakhamizi ngalolu daba.
Yanandela ukuthi intengo zempahla ziyachanza ziyaphezulu. Ifuel icansile ngamasenta kile mandongalo likhweza ifuel sikhweza yonke into. Ungangena ezo lapha konke amagrocery labo tuye abantu bakhwezile between 10 cents and 27 indawo ezinekho. Njalo siyananzela ukuthi belithi bona lwalukhwala kudala ukuthi lukhona ukuthi xa uswayipa ugcine i-charge i-price ephezulu xa ule cash iba nganeno. Kodwa la ikheshi siyangokuthi yimhlobo wanto yemali akuyibhond ibaslike haya nawungawuthi eliyusa iyabe ibhansi kodwa iqiniso yokuthi iyusa abalutshana abantu abanayo so kabantu kuyabahlekile uzotandi ino okukhoza leyo okubange oyimbanga yakhonokho.
Kwakuvele kusenzakala lakuqala kumbe kubuya kathesi lokuqonga kwentengo yempahla?
Hayi, ekuswayipeni vele kwakulo hlupho lokuthi nxa uswayipa intengo yayingathi phezulu kodwa ihlupho yokathesi nxa ukhwela amaprize layo phela leyani iyalandele ukuswayipa ukuthi engxenye awawungaswayipa ulutho asengxenye eyi-$5 soluqanzile lyaso lu-more than $5 so ngilihlupho esilalo. Kodwa esikunanzela kakhulu ukuthi vele intengo zempahla eziningi izinamagrosari kuyachaza between 10 cents and 20 cents. So khona abantu kubatholisa zembuthi ikhisimusi yabantu ikhanye ngathi hhayi asibe ikhisimusi enhle kakhulu njalo vele kushetha kwemali kokuluhlupho ukuthi abantu sebebonge sekufanele ukuhambe khona khani yeswayiba ngoba ukuthi ubambe imali i-cash ngokwayo ayitholakali. Emabhanga abantu bayalayina ngokunanzela ukuthi uhlupho esisalayo ukuthi njengabantu asiphilayo sibala abantu izihlobo zisemakhaya kwesikhathi awufuni kube le mpayo ngayithumela ekhaya ngezizathu ezithile and ekhaya awusoze uthumele ama-ecocashi so uyazama ukuthi imali so abantu balana kodwa abantu abaningi la ungaziye ebhenki emabhango nabantu boreama kule ndwendo ezinde awusazihluphi ngawo usuyaswayipa kodwa kwesikhathi kuba le ntengo sibuye ukuthi uyidinga imali usuyitole kwenza ukuthi uncediseke but amalayini akhona hhayi vele ayisabeka and ihlupho seza amalayini kuyafika nesikhathi sokuthi iminido kungakavala ubona ongasilaongela mali fana kuma-ATMs ukungena phakathi futhi emabhenki kubuhlungu ngoba ngiyalapha niyafika inike isijumba semali le yamakhe le khona bana nxa futhi usithenga ngemali yamakhe uzananzela ukuthi into engaba sithi ngxembe esale i-$25 nxa uzuthela isijumba samakhe engxa ibe phakathi udola bathi phakathi udolar phezulu abanye abahle bahambe bathi hhayi asibambi loku imali yamakhe inengakho.
Labana abathengisa phandle ama-vendors eyabo intengo yilokhu iphansi
ye intengo
phansi kodwa kuwananzelela bakhwezile imijana ndabona labana amavenda bona okwenza kungakhanya ukukhweza kwakona ukuthi naku ukuthi ubethengisa amatamatisi enxa engedola engu-5 kadeze ngaqhubeka edola kodwa ati-4 umuntu ongananzeleli ngabe ngathi akukhwelanga kodwa kuyabe kukhwela into ngoba usehlise inamba yamatamatisi athengisa ngoba inamba yefonye nabethengisa ngoba inamba yamabhanana ngedola kodwa labana ukuthi akunanzeleleki ngoba babelobe bemaintain idola yabo kodwa bezama uku-reduce ama-quantities ke singakuthi-ke ukuthi vele kuyangathi kodwa labana abaphandle bangcono ikhwele engcono ngoba ukwenza ibe ngcono mbono ngathi abantu abathengisayo baningi so la ungakhweza kakhulu abantu bayagcina bengathenganga kuwo laphana abona sokuyindlela yokuthi njengoba kule competition mana la mizama ukuya phansi babantu bakuyelini.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo, umphathintambo kahulumende obona ngezokuthengiselana umnumzana Mike Bima usegcizelele amazwi kamongameli Mnangagwa asanda kuwakhuluma awukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo awukuvimba ukukhwezwa kwentengo yempahla amahlayana. Kodwa umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga South edalele ePhalamende, uthi imizamo kamongameli Mnangagwa iza kuba yize.
Ngimzwile Sibili esitsho ukuthi ukhuthaza osomabhizimusi, uncenga osomabhizimusi ukuthi bengaphoyi kukhweza nje. Nxa kuyikuthi esitsho njalo kutsho ukuthi sesingacabangela ukuthi yena ngokubona kwakhe laba abakhwezayo bakhweza nje mahlayana ngoba bayakholisa ukukhweza intengo zempahla. Kanti umkhonomi kawumi ngaleyo ndlela. Umkhonomi ukukhwela kwempahla kubangelwa yikubana i-demand iyabe isinengi ukwedlula i-supply, esikutsho i-basic economics yona leyo. Okutsho ukuthi kasiqale sigcwalise impahla lezo zibe ziningi okuyakwenza ukuthi abathengayo babeke lokukhululeka lokuthi hayi kulokuthi ngithenge kuzibani ukuthi ngiyethenga kulwana, okuzayenza ukuthi laba abathengisayo-ke intengo yabo beyehlise ngoba impahla ziyabe sezigcwele elizweni. So ayisikho kuncenga labana abantu ukuthi kabehlise impahla, okukhona ukuthi kazibe khona lezo mpahla ngendlela zonke ezingenzakala ukuthi zibe khona elizweni. Lokho kuyayenza ukuthi intengo yehle, hathi ngenxa yokuthi uhulumende ukhulumile. Uhulumende angakhuluma ethi impahla kayehle, abathengisayo bebona ukuthi akusela nzuzo ukwehlisa leyo empahla, okuyagcina kusenzakala ukuthi leyo mpahla iyaswelakala phakathina kwelizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umela iBhinga South edalela iPhalamende, ubexoxa leStudio 7 eseHarare.
Linjani mahlaba ezulu, linjani izulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Abanye abakade besemhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owenzelwe eSouth Africa ngolwesine basole indlela lumhlangano oqutshwe ngayo. Omunye walaba bantu ngumnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakomthwakazi eseSouth Africa esixoxelayo.
Ngoba la ithe ma iqede inkulumo wathi uyaphuma phandle wathola ukuthi bakhona abantu abakhalazayo ukuthi abaphetheki kahle ngale nto, bamemukela yena ukuthi uyebo ube ngupresident kodwa kwenzeki ngendlela okuyiwo abantu abacabanga ngakho. Akazange athole isikhathi sokuthi akhulumisane laba bantu abafelwayo. Manje siyathanda ukuthi isizwe sakithi sikwazi lokho ukuthi yini indlela ezayo, ngoba ukwenza kwayo indoda le ngubaba uMnangagwa uyenza exactly whatever Mugabe did in his card, Kaluya, 89, 90, or into that, or not to the that when the Lutheran Panther in a palace, Abbey Abaco claim. Mandy, we are born in Sutilento, I humble us. By ever figures cuts in a palace, Lapana by Coach Mamitia, but to the top in the pants. Katamamitia, you are and made this happen to bonk the leaves with green winds of a last. Oh, was baby, your king of committing our palace lap. If you couldn't understand, was what he abandoned to whatever to bring a palace, but the Parama Bab Kurumutaibu. I want a machine or dollar. So, of course, you would be the embassy of South Africa. The embassy won't have a band of babies living apart. Navanta was going to show. Wabonis have a catalyst with Inebungo, living apart, Lento, living a half way investable realism. Fanukitako, Loba, you know, Fabi, Kurumishona, Loba Way, Kurumishona, which is, as we understand it in a day on today, which is in Kambaganja. So, if you are free to have a bag to our wife. Any cut a fellow to band by us, Gasera, Neogut, Zimbabwe means Iarari, Kumbi, Mashonalin. Umtwalazi means Iplawayo, Kumbi, Matebelelin. Ngoba ngendlela okwenzeka ngayo. Bona mabe khuluma bathi Zimbabwe. Sese begoqela wonke umuntu kathi laba abayibaba Matebelelin. Laba bagoqela, bakhulumi langabo. Akukhulunywa lokuthi igugulawundi kwenzeka ini, kwafa ini. Bakhuluma ngebhizinisi langeHarare, langeZimbabwe. So ke abantu kufanele bavuleke ingqondo bakubone ukuthi laba bantu abekho kibo, yibo lubona beMatebelelin, yibo abafuna ukusifaka kulabo bantu. Siyafisa ukuthi abantu bakwazi lokho. Mangakuyi ukuthi ubaba uMnangagwa uyezwa lento esiyikhulumayo. Siyacela ukuthi alalele indlebe zabantu ukukhala kwabo, labantu izikhalazo zabo. Mangakuyi ukuthi izimisele ukuthi uyayilungisa lento, amukele izikhalazo zabantu.
Ye, manje kuthe kusenzakala khona lokhu ekhuluma ngesishona, kuze waguqula yini wakhuluma ngolimi oluzwiwa ngumuntu wonke?
Kube ngomunye umphathi obengaphakathi laphayana. Yena uMnangagwa ubengakafiki. Kwayena laye bababhizi ngaso isona abakwazi ukukhuluma. Bakhuluma isilungu bagcine bekhuluma ngesona. Okubonisayo kuhle kakhulu ukuthi bakhuluma labantu bakibo besisoneni. Abazange bakwenze lokho. Uthe sebona lowo muntu kade ekhulume ngaso isona leso abantu sebemkhuza. Wabothe buye engathi uyaguqa ukuya esilungwini. Kodwa wabuya wakhohlwa. Uthe mangathi kulokhu kuphambili ngemva kwe 30 minutes 40 minutes waqhubeka ngaso isona sakhe. So ke kwabonisa ukuthi lento ayihambi kahle. Siyafisa ukuthi mangabe senze imihlangano yabo bamukele umuntu wonke.
Hello ke ngumnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwaMthwakazi eSouth Africa. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amaxhuku ahlomileyo langahlomanga akwele South Sudan awasayina isivumelwano sokuthula alethemba lokuthi uzakuba lokuthula kulelo lizwe lanxa uhulumende weSouth Sudan esala ukuvuselela isivumelwano asisayina ngenyanga kaNcwabakazi. Amapolisa labasebenza ukuhlenga uZulu bathi kufe abantu abalikhulu lamatshumi amathathu lantathu njalo abanye ababonakali kulandela iZulu elibangele ukuthi kube lodaka olungcwabe abantu abanye bagalula kwele Philippines. Umeli wemakhokhoba idalela ePhalamende uKenel Chingadube uthi kunzima ukuba kukhulunywe ngempahla yathathelwa ibandla leZibra yiZanu ngesikhathi seGugurahundi ngoba isikhathi esesadlulayo sesiside njalo amabandla omabili abhalelana phansi isivumelwano sokubambana ngo-1987. Ake sizwe ingxoxo ayenzileyo uChinga Dube lo Gaina Gumede oStudio 7.
Ngingake ngitsho mina ukuthi siyahamba njani ngoba njengoba sazi ukuthi ngo-1987 omongameli ababili laba okhokhela izalo nokhokhela izaphu umdalo wasiyayo Nkobe basuka phansi bavumelana ukuthi amabandla lasihlangene. Into engingayazi kahle ukuthi-ke impahla lezo kwakuvele kuye kwathiwani ngazo. Abanye njalo bathi bona hhayi impahla lezo zahlanganiswa ezingahlanganiswanga ezeZibra. Abanye njalo bathi bona hhayi lezo lazo ezezaphu umeneziyeni. Mbona ngathi kulobuziyanyane obukhulu kakhulu ngoba isikhathi sesihambile phela. So iminyaka sedlula seminyaka engamashumi amathathu sigijimela amashumi amane iminyaka le. Ngakho-ke ngake ngitsho ukuthi lezompahla zisekhona njani angikwazi kade ngihamba manje.
UDabengwa ulelungelo na elokufuna lezompahla ezathathwa yizanu? Izaphu le izaphu entsha kumbe izaphu yona le eyakudala?
Hayi, kuya ngokuzwisisa kwabo, ngoba njengoba zisitsho ukuthi umongameli wezaphu eyiyo yayiveka ikhona kwakunguye umdala Qabuko. Ngakho-ke kuthe ngokuya phambili uDabengwa wayengomunye wenkokheli zethu izaphu, kodwa-ke wasesuka insolo ethize wasephuma esivumelaneni leso sasisenziwe ngumdala lamongameli Mgadla. Wathi eseceleni into yakhona nje yahlupha ngoba akuzange kutsheniswe kuhle ukuthi-ke njengoba esephume abanye basala ngapha babeke babe kubeleli ilizwi ababevumelele ngalo umdala unkomo nomdala. So uyathiwa ningakho. Ngakho-ke bajamelana namhla yikho kulokhu kunjalo.
Hello-ke ngu-retired Colonel Chingadube owebandla lezanu PF emela imakhokhoba edale lephalamende bekhuluma ecingweni logeyina kumede we-Studio 7 ekwaBulawayo. Umculi olodumo uMadlela Sikhobokhobo ukhuthaza ukuba imisakazo yeZimbabwe yehlukane lokutshaya ingoma zakwele South Africa itshaye kuphela ingoma zabaculi bekhaya eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
UMadlela Sikhobokhobo utsho lokhu ngesikhathi esamukela isicoco seSky's Metro FM People's Choice Song of the Year Award emkhosini wokunanza abaculi abaqhube kuhle lonyaka oqoqwe ngumsakazo weSky's Metro FM ngolwesine ntambama edolobheni lakoBulawayo. Kusasa ngomgqibelo uMadlela umeme abaculi abagucela uMartin Sibanda weNdolwane Super Sounds, uJays Marabini kanye labanye ukuthi bayethokozisa abantu baseGwanda enkundleni yephelandaba kuyingxenye yemizamo yakhe yokusa umculo ebantwini. Abanye abathole izicoco emkhosini weSky's Metro Awards ngabagoqela iqembu lokukhanya kwesizwe elinqobe kumncintiswano weBest Imbube othethe isicoco seBest Afro Soul nguBekezela, iBest Maskandi ithethwe nguZinjazi Yamluma, iBest Song by Duo or Group ithethwe liqembu lesinazo, iBest Chibilika iphakanyiswe nguMr Bones, kuBest Urban Fire Song kunqobe uChipman, isicoco seBest Collaborated Song sithethwe nguYoung Tyran kanye loAsaf. U-Abigail Mwembe uthethe isicoco seBest Gospel Song, isicoco seBest Music Production sithethwe nguBlessing Stott, uCooksman uthethe isicoco seBest Urban Song, intatheli yethole isicoco sokubhala kuhle ngezomculo nguBongani Ndlovu wephephandaba leChronicle, uClement Magwaza uthethe isicoco seBest Dance Song, eseBest Hip Hop sithethwe nguFloppy X, uRyan Synth loPaula Paloma bathethe isicoco seBest House, uTuyang ukhethwe ukuba yiBest Breakout Star, uPrudence Mabena ukhethwe ukuba yi-Female Achiever of the Year, uMajaha Wodwa Jays Marabini uphiwe inhlonipho ye-Most Outstanding Contribution to Music, uZinjazi Yaluma uthole isicoco ese-People's Choice Male ukuthi kucele labesifazane, kuthole uLorraine Stott umgcinisihlalo webhodi yenkampani ye-Fairtalk Communications okuyibo abanikazi bomsakazo weSky's Metro FM, uZweli Ndlovu utshele uZulu ukuba ithalenta belivele likhona edolobheni lakoBulawayo le ndawo ezilgaqeleyo, kodwa inkinga bekuyikuswelakala kwamathuba.
Talent is very important. We have always had talent in Koblawan. We are not starting now. It has always been that way. The only difference is we do not have the platform. Overall, the talent sinawo umsakazo osakaza usakazela thina sonke.
Umsakazo weSky's Metro FM umsakazo osakaza usedolobheni lakoBulawayo usakazela abantu baleli dolobho lezindawo ezilikombolozeleyo. Lo msakazo uqale ukusakaza nyakenye njalo usunikeze amathuba abaculi besiNdebeleni ababengaziwa.
Selugqiba lapha uhlelo igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.